i-bill application sasicela ukuthi sifamele lapha leyo ebesuka endlini engabe ivalela ngoba ama chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo basitholile emergency court izawuvathela. Apho ngisile kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo kwasekusenzela ukuthi i-record thathi leyenza ukuthiwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu yayikhothi abathathi i-record lingo-transcribed so yikho kwenze ngani saphuze ukuthi siye court
manje silungile kathe silungiswe nini ngoba
hhayi ngithole ntambama vele ngabo half six then ngase ngisaziswa ngama-seven ujaji ukuthi ngisifuna kusasekhothi.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside sibe.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwejwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese utshela bafanange bethulale bekwenzile maybe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwandanga ukuthi umuntu evalele kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Kusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kulamacala amaningi ayethesayo amacala afana nalawa abe nempumelo ehlukeniwe so amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza lantu kehlule kule nkundleni ephezulu lengalani othiwa i-Supreme Court but hayi akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye wababehambe ukuyambona ngempela viki ephelileyo
bavumile ukuthi simbone and umuntu ojabulileyo kakhulu uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and besekwamukile but hayi umuntu ojabulileyo kakhulu anje vele uyinduna so abantu ogotshelabo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle